Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le National People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho iMDCT eyayilosekelo khona.
Ama-councillors eMDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenzwa i-government. Bayabe bengakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amalangadlileyo kubela babuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi. So sihambe emagosa uyetshintshana leyabo ukufuna wena ezitolo. Ibhakethi lakho leyo liyi-$3. Ochuthi ungathola i-2 kg yechukela leyo 2 kg yesawudo sokufaneleyo.
Kambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa etshaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana omuntu kafakwa isandla. Ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulo msakazo. Iziphathamandla zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alikamanyani lamanye amabandla njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulomanyano. Sixoxe lesiphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje iMDC ngoba abantu bedinga sebediniwe ngezinto zeMDC ezenzayo. iMDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zizawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo.
Lapho singena kuma wadi abantu bayasemukela kakhulu. Besikele izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla engingasikhipha edakeni athikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili. Asiyenzi imihlangano leyani yokufika sitya njengabantu be-MPC sihamba sibe siyerejista emapoliseni. Sihlangane labantu egcekeni okurayithi. Ama-councillors e-MPC sehlale kakhulu. Izi-2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu-PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MPC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenzwa i-government. Bayabe bengakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indlala. Vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu-PF sebenceda abantu. So ama-councillors e-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlala edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisisuwa liqine lesibili. Kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumele manyane ukwenzela ukuthi sinqobe kawani kulungisa uhlupho esilalo.
Lo umnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla le-National People's Party eBinga. Sixoxelaye ekhona le eBinga. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama-bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i-300 million njengeminye yemizamo yokuqeda lolu hlupho. Ukuze sizwe okwenzakala ewange ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZD, kule St. Bank, kule Agribank, Bank ABC. Kodwa ibank elingani lingcono yiStandard Chartered. Lawa amanye lawa, ha, imali hayi hayi, isifundo sikaNesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obamba imali kulezi zinsuku. Umuntu wonke oyabe le mali akwenzayo ukuye esodo aphonga udobha nje khona okuyabe kufuna. Loku transfer nje kubo ekhokheshi, but ukuthi ungathola umuntu othi yena ule cash ikakhulu laba abahlala emakhaya labo, uthola ukuthi umuntu engxenyebe elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale, akula mali etholakalayo.
Lizwani nge-Victoria Falls, khona kungcono yini e-Follows?
I-Follows lewange kuyafanana. Uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa engingakhuluma ngawo. Abanye lawa hayi imali ayikho. Kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babe-Victoria Falls kungani kungconywana. But ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi e-Victoria Falls imali ingani iyatholakala, bagcina sebefloka bonke besiya khona ngayo. Bagcina sekusiba yilokuze ni-problem ukuthi even lakhona ngale Victoria Falls imali kayisekho. Ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi, amanye ama-towns sebefloka besiya khona ngayo. Akula lapho ngathi kungcono khona.
Labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobha bayenelisa ukuyithola imali imali yini?
Ungathunyezelwa sibili kuyimali, but ukuthi uyibambe hayi inkani. Abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubongathi ngaphi basebenzise bantu sikusebenzisa le okuthiwa yi-ecokheshi le, okwakho yikuswayipha nje kuphela usuyathenga khona uyabuvele ufuna ukuthenga.
Lo umnumzana Donald Mampongwani Shoko isakhamuzi sewange sixoxelaye ekhonale ewange. Weziphathelane lemaphandleni isakhamuzi seGokwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Imishini yabo isetshenziswa iyabe yenza ukuthi abaseHarare kumbe abangaphi baye bekubona kumakhompyutha ukuthi wona uvote njani. Kukhuluma ngakho kakhulu uchairman wangikhona uyohambe ukuthi ngenza imihlangano ukhuluma njalo. Uyakhuthaza lokubuthanisa amasabhuku ebatshela ukuthi limele litshela abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka unyaka oza kuyavotwa njani. Ubanani lingenzela ukwenze njalo uzalikomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bayakukholwa yini?
Ya abantu abakabikwazisisi kuhle ukuthi kungaba kuzahamba njani ngoba baze kwezinye insuku bethe lizavota lingaphansi kwabosabhuku benu. Abakakucaci kahle kodwa basakuhloleni ukuthi noma kustudio 7 isizenza ukuthi bathi kuyabe kumi njani. Abantu ngapha bake batshaywa phela kunyaka owa-2008 lwana akabayisaba kubi. Le ndlala kodwa nayo ngapha hayi ngani khona sibili ukuthi kudubele inkalakata kanye le mali ngoba ungaba lo muntu wakho ebhakede yi-$3 lezi nsuku nakathengayo bangikhona kusela so ukuthi kuthengisa litshintshana ngomuvu amabela ayabulawa.
Abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumende ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo?
Kathese kokudla abakaqalisi. Into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer, inhlanyelo zekhothoni, yizo abazithi ngezikahulumende, yizo abaseqalisele ukuzinika abantu. Liyabe lingaphansi kwamatiyamenini wamabranchi njani njani ibhalwa khona ngale emavillagini ngokathi kuza kukholektwa kusuka kube umasabhuku njani. Kuthi angisafikanga kwenzakale esigabeni esingane sithembe ijana lami. Ngisakuyaphiwa kithi lapho esikhona sibona ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Uthi kulo hlupho lokudla le mali umuntu ofuna ukuthengisa ibhakede lakhe lomumbu uthengisa ngani? Lalaba abafuna ukuthenga bathenga ngani?
Amanakadlule
kuleyo kubela babuya bethenga umuntu but kulensuku abasabuyi so sihambe emagosa uliye tshintshana leyo abokufuna wena ezitolo
abezitolo bayathatha umuntu
ye bayamukela ngihamba nawe JB ibhakethi lakho leyo liyi $3 othi uthi ungatholi 2 kg yechukela leyo 2 kg yesawudo sokukwanele kengisa ukuthi akusibambi kahle ngani ngoba kuwona esinye sikhathi uyabonge labhulo ukuthi ufuna into ukuthenga into zemashopu uloku ufuna ukusebenzisa imali but awuzukukwenza ngani ngoba leyo mali yabonkhono yakungela
lo umnumzana Bernard Ncube isakhamuzi segokhwe sixoxelaye ekhona le egokhwe okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Shoes to School. Masixoxe kancane, awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silo hlelo lapho esilwenzayo njengabasha nakuza abuya naleli icebo lokuthi senze into othiwa i-Shoes to School lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi bayaswela batholi kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engenza ngenza njalo ukuthi khona ingake ngakhumbisa emakhaya. Ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abanazicathulo nje. Isikhathi esiningi uzathola ukuthi bagula, uthole omunye kabuyanga isikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle, uyakhwehlela, khabi ilitshe, wakhubeka, wacece kubi isikhumba. Into eziningi-ningi ezinjalo, bilazia, kwakuyinto ezingathi zijayelekile, into nje engathi siphila layo nsuku zonke. Ngakho kwangithinta kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehluleka ukuthi mfundise iklasi egcweleyo.
Uyihlabile ngempela i-explanation yakho. Awungitsheleke kids, uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila kobulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nxa ulukhangele libhale Shoes to School Zimbabwe. Okutshengisela ukuthi siyagoqela, asikhethi ukuthi kumbe ngapha kusemathebelelendi, ngapha kusemidland, ngapha kusemashonaland, sihambe nje yonke indawo. Saqala eNkayi. Sabe sisiya emazowe sengihlangene labanye abangani ababefuna la ukuthi bangincedise ngayo nale indlela. Sahamba safika emazowe le kungazila eHarare. Khathesi sike sathi thedele mbijana kobulawayo ngoba ngumuntu ohlala kobulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakobulawayo nayo uzizwe into le ingasuko kathisiwe omoyo kodwa izwakale kuyinto ekabulayo wonke anyone angakwazi ukuthi ayenze.
Okay. Lapho ugqiba uluhlelo ukhangelela ukuthi luzaqhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi one bese usuchiyana lakho?
Uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngo-March. So sesilanda 1.5 years siyenza and sikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo, le minyaka ezayo.
Awusitsheleke uhlelo lolu luzabe lwenzakala ngaphi kwangikhona kobulawayo njalo luzaqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufuqayo liyaqala mhlaka 19 August lusiyagcina mhlaka 23 September. Siyabe sibeke nje okuyi-stand kwethu basivumele abantu bako-OK ku-Jason Moyo Street 9 ukuthi sibeke okuyi-stand kwethu phansi labana sikhankasa nje simile kuyela abantu amaflayers kukhuluma labantu nje sibangenisa nje yosebenzi bethu ukuthi balezisisisa ukuthi sizelekenjani sibani thina.
Ukhangelela ukuthola usizo olunjani ukuze uhlelo lolu luphumelele?
Okay. We are generally looking for ama-donations from abantu in terms of isicathulo school fees. Imali, well, it's something else because singabatsha, we want to build a relationship yokuthi abantu basethembe. Umuntu uzaza trust you with the shoes more than they can trust you with the money. Imali awunokuzokwazi umuntu usebenzisele.
Hayi, siyabonga Keith, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, ungadinelwa kusasa.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu
nayo. Balaleli, lizwile indaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, mthumezeleni i-email ku shoes2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda, shoes inombolo 2schoolzw@gmail.com. Olivalelisayo ngumaikobe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukhona solo akuse siwa
namhlanje sixoxa ngodaba ngalo lyahlupa udaba lo ukuthi abantwana abangamahlongandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile ukuthi inhlanzi udaba lolu nginonkosikazi Shila Msonda ngumankomo phela umankomo ungukansela edolobheni nakobulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu mankomo uchona njani mama?
Ichona lichona njani baba? Ukando nje usuhamba kodwa lokho kukanda.
Yey, hayi isikhathi sankona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekukhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe?
Isigogo sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane. Umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina lobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, siyahlonipha, sihloniphe lesihlobo, sihloniphe lomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu okuthiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngathi ezilong engumuntu omdala uyahlonitshwa, uyabe kufundisa abantwana.
Kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esisemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni?
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abazele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuza ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe nje umuntu omdala uyahlala eseleni umntwana akhuzwe. Kulabo malume, kulabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali walelo guma. Kuyabe kulabo anti labo malume, ngiyabatshela ukuthi hayi nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuze.
Ungehlula ke mankomo?
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni, lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehluli.
Ngoba lokho sikuthathela phela ukuthi kukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela wona khonapho njengomuntu omdala ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungiswe sibili babe ngabantu?
Abantwana nxa besehlula ngithi wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakhe uyababiza ubahlalise phansi, bantu abami nezani lapha, wena uwangaphuvelanga lokho elikwenzayo abantu abamakulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi lokho elikwenzayo akulunganga bantu abami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu?
Hayi, uvele akumelanga uphakamisa uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uthaya owakho ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ngithaye wami nxa engenisa idaha ngokuthi nguye wami owonileyo. Nxa lili daha lingenisa intombi ngithaya yena owami. Ngithi lokho sikwenzile mntana makulunganga, ngithathe uswazi noma ibhanti angithayi ngesikhali, ngithaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishe ukuthi ibhanti linjani loswazi linjani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke mankomo, kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Ungavala khonapha ngamafitshane mama.
Mita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika uthaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana nomuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana, uzakuya kufika ngakibo kusithi ngokuthi uthaye umntana obiziweyo ngoba uthaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Yes, siyakuzwa kakhulu Mankomo, sibongile. Ungathina lokusasa mama.
Ngiyabonga baba, libelela ngelihle, sizabe lonke sigoqa abantu bethu sibakuza.
Ilenze njalo Mankomo, sibongile mama.
Siyabonga baba.
Bye bye mama. Ntathe thuba leli ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo, yena khona ngale ke kobulawayo ongukhansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Woliva lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Ube ukhona izolo akuse siwa. We mama sibe munye, dina sibe moya munye, sivusele lingoma sendulo.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe untungameli Nkomo we Studio 7 esethulela esiphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye, uphethe upumbhalo namhlanje.
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ichapter ka-15, ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abe sesithi yena kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 uthi kufa udonsi lwakho lungaphi, udonsi lwakho soluphelile. Kuthi ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa bona ana bazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayela sithi umoya womuntu kawufi. Kufa umzimba, ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uyaphezulu uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo umoya kuphela ohambayo, le mizwa iyabi lokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu, ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andike amanzi. Kuthi ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili kumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lana omutsha yiwo okunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, usikholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe uthi uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala, ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ukuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Ngakho abantu abaningi babecabanga ukuthi ano ngingafa sokuphelile, yaphonguba ngumoya nje ophephukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uza kuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi likaNkulunkulu sithi kufa idonsi lwakho lungaphi. Kutho ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni, kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. Kutho ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye kuyisibusiso. Ukukhangela kuyinto enhle kakhulu, uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye.
Khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi?
Silahlekelwe kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obengubaba wabafundisi bonke singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968 yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke lawo esiwabonayo kathesi amakhulu lamancane bonke abafundisi abaningi baphuma kuye nguye ubaba owazala ke amabandla la labafundisi laba esingathi thina ngamabandla lawo moya kumbe evangelical i-movement le Pentecostal movement konke kwaphuma kuye ubaba uMkhwananzi njalo yena ube umuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani babambe njani amabandla abo nxa umfundisi kade ewonile bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi ukwenzela ukuthi aye emkhuza nguye obelalelwa ngumuntu wonke kade kwanisa ukuthi ega umfundisi hlala phansi umfundisi yekele ukwenza lokho
kuyiphethe mfundisi ngomthandazo
siyathandaza baba ngegama likajesu sithandazele abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo ukukhetha impilo egama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli inkolo inkosi libusisa amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili inkomo
uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena
Yagiti ngoma yagiti ishaye mafana bageti ibambe mafana bancane nje ishaye ibambe nicine yagiti ishaye mafana bageti yagiti ibambe mafana bancane ishaye ibambe nicine umgido lo owagiti ka ishaye ibambe nicine
Mfolosi isithi egwelutshena olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.